Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 19 kuNhlolanja 2022 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, umkhokheli webandla le MDCT uMnumzana Douglas Monzola usungule ngokusemthethweni umkhankaso webandla lakhe wama-by elections obulawayo.
Ilanga lalamhla sizobika somala ukuthi the alliance is alive and kicking.
Amakhulu lamakhulu ezizalwane zakwele South Africa ezingamalunga enhlanganiso ye Operation Dudula namhla atshengisele kulelo lizwe esithi abokuza ababophe imchaqana yabo bebuyele kubona.
Sicela igovernment yethu enforce ama laws wethu o immigration, ba controle immigration. There is because nenkinga, we've got an immigration crisis as a country. Sithi government yethu idipote abantu laba bangamelanga ukuthi babe khona in this country.
Sixoxa lomnumzana Sibangilizwe Inkomo, umkhokheli webandla lezaphu.
Lapho siyakhona ngabe ngwapi? Abantu bakhala ngezano, njalo bayatsho ukuthi bazimisele kathesi ukuthi izano beyikhiphe esihlalweni. Ngikho-ke kangelele ukuthi izano siqalise ukuyikhipha esihlalweni ngama-by elections nalawo. Kangelele ukuthi izaphu iqalise ukubusa ngezihlalo zemezi esizazithatha ezama-by elections.
Zonke lezi indaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Umkhokheli webandla le-MDCT uMnumzana Douglas Monzola namhla usungule ngokusemthethweni umkhankaso webandla lakhe okhetho oluzayo lwama-by elections kobulawayo. Lokhu kulandela umkhosi ofanayo eHarare ngeviki edluleyo. Asizweni amazwi akhe etolikwa yisikhulumeli saleli bandla uMnumzana Witness Dube. Omunye okhulume kulomhlangano isiphathamandla saleli bandla unkosikazi Dorothy Bebe owazakala ngokuthi ngugonyethi. Unkosikazi Lucia Matibenga okhokhela ibandla le-PDP laye ubenxusiwe.
I know ukuthi nijayele ukuthi ZANU NDONGA is actually ZANU and ZIMPIE. Mina lami ngimelele i-PDP. Ilanga lalamhla sizobika somala ukuthi the alliance is alive and kicking.
Asizweni umeya wedolobho lakobulawayo uMnumzana Solomon Mgoni.
So challenges. Because we need to set in the motion. Of course, there are challenges are devolution, implementation, which we think that in Germany does. We are still made up of the combination of our consumer team to be able to deliver a message to our land and our land. And so the British country, the president, Mr. Ngelenge, who Tarazela, who knows the connection of the land, who is the president of the UAB, who awards the part of the market to the
Ivandla leli lithi njalo omunye wabasekeli balo umnumzana Elias Mutsuri ubesemaswingo lapho ahlangane labakhokheli balesi isigaba uphinde wahlangana labazancintisa kukhetho lwama by elections. Amalunga ebandla le Citizens Coalition for Change abotshwe izolo ekhankasela ukhetho lwama by elections eHarare amiswe emthethwandaba kamanje namhla esetheswa icala lokutshaya amapholisa. Bazabuyela njalo kulomthethwandaba ngeviki ezayo. Ibandla leli lilungiselela umkhosi wakusasa eHarare lapho kukhangelelwe ukuthi umkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa uzavula ngokusemthethweni umkhankaso walo wama by elections. Isikhulumeli saleli bandla unkosazana Fazai Mahere ulobe enkundleni yebulenjini yeTwitter ukuthi abatsha bebandla lezanu PF sebehleli lapho kukhangelelwe ukuqhutshwa lomkhosi khona njalo sebetshaye amanye amalunga abo. Uthi udaba lolu sebelubikile emapholiseni kukanti amapholisa abebavumele ukuthi beqhubele umhlangano kusasa. Kuthiwe njalo amanye amalunga ebandla lakhe abekhankasela ukhetho emaswingo. Amakhulu lamakhulu ezizalwaniza kwele South Africa ezingamalunga enhlanganiso ezibiza ngokuthi Operation Dudula namhlanje atshengisele ezitaladeni zelokitshini leHillbrow eJohannesburg esithi abantu bokuza ababophe imitshaqana yabo bebuyele kubo. UThuso Khumalo usipha lolu daba iseJohannesburg kwele South Africa.
Bezingadlanga nkotshana izalwane zakwele South Africa zisidlamalahle sithi azafuni abantu bokuza elizweni lazo. Leli qembu lithi abokuza sebebathathela imisebenzi yonke osekubangela ukuthi uMangoye abhazalale eziko emizini yabo. Bathongela mvume yokuba kwele South Africa akaphume aphele. Ekufoleni kwabo bethekelele izitolo ezimbalwa bexwayisa abanini bazo ukuthi kusiyaphela insuku ezisikhombisa bebe sebexotshe zonke izizalwane zakwamanye amazwe sekungene ezakwele South Africa. Isizalwane sakwele South Africa ukhokhela inhlanganiso yePut South Africa First unkosazana Victoria Mamuhulu uthi abakwenzayo akuhlangani lomkhuba ukucwasana ngobuzwe ngoba umthetho weSouth Africa uthi imisebenzi engadinga amakhono aphezulu kufanele yenziwe izizalwane zakwele South Africa.
Sicela igovernment yethu enforce ama laws wethu or immigration ba control immigration because nenkinga we've got an immigration crisis as a country. Sithi government yethu idipote abantu laba bangamelanga ukuthi babe khona in this country.
Omunye wengxenye yabe betshengisela laba umnumzana Mario Khumalo utshele Studio 7 ukuthi abakwenzayo bakwenza ngoba uhulumende esehlulekile ukuvala imingcele yelizwe.
As abantu base South Africa abathanda umthetho, we want to see sifuna ukubona imthetho like haya yes. Akwazeki ukuthi sokhula umthetho ngoba masiyenza izinto siyabika sitshela amaphoyisa ukuthi abe khona neHome Affairs ebekhona, so akusukuphula umthetho lowo.
Kodwa ke izizalwane zeZimbabwe ezikhulumele Studio 7 zangathanda ukuvezwa obala zitheka zindawo loba sekutshisa kanjani. Iningi lithi sekule minyaka eminingi lisebenza emsebenzini le okuthiwa likhutshwe kuyo. Umgcinihlalo wenhlanganiso ye-African Diaspora Forum umnumzana Vusi Moses Banda laye oke wafika kulokhu kutshengisela uthi abalahlupho ngelungelo lokutshengisela kodwa abaphikisana lakho lodlakela.
Okuyikhona esixabana nakho ekungasijabulisiyo ukuhlaselwa kwabantu kumbe ukuthi abantu baphenduke babe yibona abasebethatha umthetho bawufake ezandleni uthole mhlawumbe sebehlasela abantu kumbe bebebuza ngamapasi kumbe bawakhuphe ezindaweni zabo zokusebenza besenza umsebenzi ongamaphoyisa kanye nokaza oka-Department of Home Affairs.
Izolo umphathi ntambo ogatsha lwezamapholisa uMnumzana Bhekicele ukwase amalunga eqembu le-Operation Dudula ukuthi ekele kungena esitolo ebuza abaqatshi ukuthi baqatshe obani. Wathi njalo bekele uhamba bebuza abantu ukuthi baveze izithupha zabo loba ama-passport ngoba lokhu akukho emthethweni. Namhlanje bebephiwe imvume yokutshengisela ngezikhalazo zabo kodwa abavunyelwanga ukungena phakathi kwalamabhizimusi. Ngimelesudo 7 Johannesburg kwele South Africa ngimuthuso Khumalo.
Isizwe esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ukukhala kwemibhobho kuzwakele ebusuku ngomgqibelo njalo bekuleyezi lentuthu yezikhali esigabeni seDonbas empumalanga ye-Ukraine osokubangele iningi ukuthi lesabele ukuthi sokulungiselelwa ukulwa. Abazithi Donetsk Republic sebebize abenelisayo ukuthi bengene kubutho njalo amadoda aleminyaka engu-18 kusiya ku-55 asevinjelwe ukuphuma elizweni. Umdlali uBart Swings weBelgium unqobile kwimidlalo yokutshelela ngungqwaqwa ye-skating emidlalweni ye-Beijing Olympics ngomgqibelo njalo kube ngokwakuqala ukuthi ilizwe lakhe lithole isicoco segolide kwiminyaka engamachumi ayisikhombisa lani 74 edluleyo. Izakhamizi zezansi emaNdebeleni sezamukele ngezandla zombili inyathelo likahulumende elokuvula imingcele zesithi kuzaguqula impilo zabo. UAlbert Ncube usethulela lolu daba ngogcweleyo.
Izakhamizi esixoxelazo zithi lelinyathelo lifike ngesikhathi esiqondileyo ngoba ziphila ngokuthengisa impahla abazoda kwamanye amazwe agoqele le-South Africa leBotswana. UMnumzana Colin Swandwe isakhamuzi seNtebe eGwanda uthi njengabahlali beMandebeleni kuyabathokozisa ukuvulwa kwemingcele.
Thina lapha esiseduzane lemingcele njengabo Botswana eSouth Africa abantu bakithi abaningi basebenza khona ngale kubese kusithi lokho abakuzuzayo nxa bekuzuzile bakwanise ukuthi babuye ngapha ekhaya bezothuthukisa imizi yabo lesigaba. Kanti ke nxa imingcele ivaliwe kuba nzima ukuthi kwenzakale lokho. Inzuzo etholakala khona ngale babuya baphathise ezimulini. Thina ke lapha eMandebeleni hayi sikubona kuyinto enhle kakhulu ukuthi imingcele icine ivuliwe emva kwesikhathi eside esihlasele yona lomkhuhlane we-COVID-19.
Uphinde wathi eminimdeni bisidabuka phakathi ngenxa yokuvalwa kwemingcele lokhu.
Kanti abanye babehambe batshiya izimuli ngemuva okwenza ukuthi kube nzima ukuthi imuli ziphile kahle. Eminye imizi ngokunjalo icina isichithekile.
Unkosikazi Matilda Dube evokole eFlabusi uthi uZulu sezavakatsha kuhle engelakwesaba bokubanjwa esigebengu lapho ehamba ngendlela zokumela.
Nxa sufuna ukuya eGoli kumbuya ngaphi uyazihambela uhambele ngepasipoti yakho kulokuqumela ngeganga. Labantwana, izihlobo, abangani ekade sabagcina ukubabona sokulala ulungele ukuthi bafike babuye ngemakhaya ngoba sokuvuliwe. I-COVID ibivale yonke into. Lempahla ezisinceda ezinjengokudla sezizabuya ngendlela eqondileyo.
UMnumzana Vusa Nkala wegungu kwaNda South uthi ukuvulwa kwemingcele lokhu kuza kuthaza uZulu uthi ayehlaba iJackson ye-COVID-19 vaccine.
Ngemva kwalokhu sekusisizwe sokuthiwa hayi selivunyelwa kuyokuchapha kube yinto enhle kakhulu la namhlanje kuyinto enhle. And ngibona kuzakhuthaza lokuthi abantu bahambe bayehlatshwa ngoba abantu bonke bafuna ukuthi bachaphe bayenze. So khona lokho okufunekayo mbona ngani abantu bazahlatshwa kodwa hayi kuyinto enhle kakhulu siyakubonga.
Abazavunyelwa ukuchapha imingcele ngabahlatshwe le-Jackson njalo kuzamele bahlole igciwane le-COVID-19. Kusenja luzulu ezansi emandebeleni ukuthaza ukuthi ayibhalisela ukuvota. Lokhu kulandela imbiko eveza ukuthi elezansi emandebeleni lihambela emuva uhlelo lokubhalisela ukuvota. Umnumzana Constantine Bofu ongumqoqo wenhlanganiso yabatsha eMadobo Youth Development Initiative ukuthaza ontanga kanye lozulu jikelele ukuthi bethathe ithuba lekhefu labatsha ngomvulo ukuyabhalisela ukuvota.
Kunje kathesi kule mobile registration ekhona sifisa ukuthi abantu abatsha bahambe phambili kube yibo abaregister kakhulu ngoba inhlupho zabo ziningi njalo zidinga abakhokheli abazabananzelela bebakhanyelele babancedise ukuthi bakwanise ukuthi labo baziphilise.
Izabelo ikakhulu ezansi emandebeleni ngobulawayo eMatabeleland North zilakho uqunywa ezinye izigaba zamaconstituency ngenxa yenani elilutshwane labantu ababhalisela ukuvota. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda. Albert Mobel.
Langlela mshweshwe.
Langlela namba wafuwe mbula.
Langlela ntwandwe.
Langlela
ntwandwe.
Langlela
mshweshwe.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Lingalichona njani izilukandaba siyadivana njalo kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomkhokheli webandla lezaphu umnumzana Sibangilizwe Nkomo.
Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo umnumzana.
Ngiyakubingelela Gandhi labalaleli bakho.
Ungasitshela ukuthi umkhankaso webandla lenu uhamba njani ikakhulu nxa sikhangela ukubana sike sezwa abamanye amabandla besithi bathwaliswa nzima ngamapholisa. Ungasitshela ukuthi wena umkhankaso uhamba njani?
Yeah, hayi siphakathi walukhetho ulungiselelo lokhetho lwe-by elections. Phezu kwalo sibili ubunzima sihlangana labo obuthile. Amapholisa ayasincitshi imvumo lokuthi senze imihlangano ema-public meetings. Bavika ngayo i-coronavirus leyo. Kodwa-ke hhayi siyaqhuba ama-door-to-door campaigns siyawenza. Lama-meetings, ama-small meetings amanye siyawenza. Udubo-ke sike sahlangana lalo ukuthi sike sancitshwa izincwadi ezithile. For example, sisiya kwenza i-60th birthday yezapho. Sancitshwa imvumo. Sancitshwa imvumo lezinye ezithile khonapho ukuthi senze ama-meetings. After that, after the 60th birthday attempt. So udubo lukhona kodwa akumisi lutho ngoba abantu siyahlangana labo one way or the other siyahlangana labo. Okwekwethuselwa ke sile case ama case kumbe 1 or 2 sile case esilalatshani uke wethuselwa ujaha omele izaphu ku-council city esifuna ukuyithatha. Asikayifika khona angilasiqinisekiso lakho kodwa khanya kuzwakala yena nxa esitshela uthi uke wavakatshelwa ngabantu be ruling party izano bamethusela ukuthi kachiyane lento zezapho. Kwezinye indawo lapho esidlule khona nje sikhankasa noma singakhankaseli ama by elections sikhankasa nje in general bekungani kuloko ethuselwa ukuthile abantu besethuselwa ukuthi bechiyane lento zezapho. Kodwa ke hayi abantu abazange bayithuke baqhubeka besebenza.
Sesike sezwa njalo ukubana udaba loluhlu lwabavoti i-voters roll ungani uluhlu lolu aluhambi kahle kukhona okunganiso okutholakele lina lithini ngakho okodaba loluhlu lolu olwe-voters roll?
I-voters roll eZimbabwe ivele ihlezi ibolile. Izeki eyi-responsible ngento lezi icontrolwa ngabamabutho lamamenemene ehulumeni. So akusimangalisi ukuthi thiwa sebethethe abantu kwezinye izigaba babasa kwezinye izigaba zelizwe ukuthi bayivote lapho abangavoti khona le nto ezinjengazenezo. Kodwa-ke akusimangalisi phela ngoba ivele izanu ilesi lesiko lokuqila usiko lokuriga unwabu ingwe kayizintjima bala hlala njalo. Kodwa akutsho ukuthi nxa kulengwe egangeni asingeke siqume lelo hlathi sizaqhuma kuphela kunjalo. Sizalwisa ukuthi izeki tshintshe ukwenza kwayo imithetho iguqulwe le eyokuvota. Silwisele kakhulu ilungelo labantu ukuthi lihlonitshwe. abantu bezikhethele kuhle abantu abafuna bebakhokhela hhayi akusethusi lokhu kodwa siyalwisa ukuthi kuze kuye kutshintsha akungeke kuhlale kunjalo i-42 years isinde kakhulu kanti kumele into ziqalise ukutshintsha ngiyabonga ithuba engiliphiwe Studio 7 ukuthi ke ngikhulume labalaleli ngiyalibingelela abalaleli ngibingelela amalunga ezaphu lani lonke emazimbabwe amahle siye busy sikhankasa lapha sikhankasela ukhetho lwama-by-elections kamarch sithemba siyathembisa njalo ukuthi hayi izaphu izadobha izihlalo ezithile kodwa sifisa ikakhulu ukuthi sidobhe zonke izihlalo ezingu-9 esizikhankaselayo esincintisa kizo ikakhulu sikhangelele lama-MP angu-2 lama-councillor angu-7 sifisa ukuthi sithanyele zonke lezi zihlalo silethemba akuso sifiso sodwa kodwa silethemba elikhulu kakhulu ukuthi kuyabambeka kungenxa yokuthi abantu bazondele izano kakhulu abantu bayenyanya izano kathesi okwakathesi izano akusela muntu oyithandayo ungabe lapho siyakhona ngabe ungaphi abantu bakhala ngezano lobubi bayo njalo bayatsho lokuzimisele ukuthi bazimisele kathesi ukuthi izano beyikhiphe esihlalweni yikho-ke khangelele ukuthi izano siqalise ukuyikhipha esihlalweni ngama-by-elections nalawo khangelele ukuthi izaphu iqalise ukubusa ngezihlalo zenezi esizazithatha ezama-by-elections izihlalo zonke lezi esizikhankaselayo ngiyabonga abalaleli izaphu izaletha ukuthula izaphu izaletha ubuntu izaphu izaletha amalungelo angcono kulalokho esikubona nayokhathesi abantu beke betshintshe ukuhlala behlale kuhle elizweni labo siyabonga abalaleli
lo-ke bekumnumzana Sibangilizwe Nkomo umkhokheli webandla lezaphu ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Gande asidibaneni njalo ngeviki ezayo lilala
siyabonga Chris Namhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxa noLawrence Vanta oweqembu leUmkhathi Theatre Works okhethwe uhlandla labagida ngobuciko emkhosini wamanama awards ozaqhutshwa ngeviki ezayo.
Ibizo lami nginguLawrence Vanta ngisebenza leqembu uMkhathi Theatre Works eliku-eSquare eNjube wobulawayo eZimbabwe. Ngizizwa ngilokujabula okukhulu kakhulu ngokuthola i-nomination ye-Outstanding Female Dancer kumanama awards. Shiwa ngiswela amaphiko ukuphapha ngiyebamba isibhakabhaka. Eqinisweni akulula ukuthola i-nomination enje kumcimbi ongaka. Ngokuthola le nomination kusho ukuthi imisebenzi yami mihle njalo iyabonakala. Ngijabule kakhulu.
Kulula yini ukuqhuba lo umsebenzi owuqhubayo ungowesifazane? Kukanti kwesinye isikhathi kuyahanjwa kwamanye amazwe. Usuwahamba waphi lawaphi amazwe?
Ngekhaya emulini kwakungekho lula ngesikhathi ngiqalisa indaba zama-arts. Abanye babesithi singenza into zamadlozi, abanye bethi into zabantu abangafundanga, abanye bengabentshela ukuthi undaba ungahamba egoli uyasebenza njengabanye abantwana. Kodwa ngenxa yokuthi ngase ngizikhethele ukuthi mina vele ngifuna ukwenza ama-arts. Ngabacela ukuthi bazali ngicela linginike ithuba lokuba ngenze into engiyifunayo. Ngabangani abazwisisi kodwa bangivumela ukuthi ngihambe. Saqalisa ukuphefoma nje khona lapha eduzane. Sagcina uNkulunkulu sesivulele lathi sesingena ku-Europe, o-Russia, o-Germany, o-Austria. Sesingena ku-Cote d'Ivoire ngapha, o-Taiwan. Ha, kwaba yinto enhle kakhulu. Baqalisa sekulukungithakazelela lokuhlonipha umsebenzi wami ukuthi hayi mntanethu. Into eyenzayo inhle. Ngike ngibuye lama-videos ngezinto esizenzayo ngibuye ngibafakele lapha bebone ku-TV. Abathole abanye sebehlengezele inhlinyembezelo ukuthi hayi into le engiyenzayo yinto enhle kakhulu. Lakathi siloba ngiphumile loba ngiyasebenzela ngaphi kumbeni ngapho loba ngibuye esikhathi bani babekwazi ukuthi ngiyemsebenzini. Bayangizwisisa, bayangisekela. Loba lapho kuyabe kukubi khona ngabatshela ukuthi hayi kulesi sikhathi ngoba umsebenzi wethu asikukuthi uba khona nsuku zonke. Kulezi khathi zokuthi uyakuthule. Kodwa ke bangizwisisa njalo kungumsebenzi engiwuthakazelelayo engifisa ukuthi ngayinto eqhubeka isenze ukwenzela ukuthi labantwana esibazalayo beqhubeke besenza ama-arts ukwenzela ukuthi amasiko akwethu ingatshabalali. isifiso sami ngilaso ukuthi nga kuyenzeka ngeke ngingene even emathebelelendi izikolo zonke lezi ngihambe ngifundisa abantwana ngamasiko la ngemigido yakithi ukwenzela ukuthi sintu sakithi isiko lethu lingachabalali.
Ukhethwe kuhlandla labagidayo abasinayo, ungasitshela ukuthi kahle kahle yiphi imigido oyenzayo nxa kuthiwa lapha uyi-best dancer, kukanti wakufundela ngaphi ukugida lokuthanda lezi ezama-arts?
Mina ngingumuntu othanda imigido yesintu, njalo yiyo engiyenza kakhulu. Yikho lapho engigxile khona kakhulu emgideni yesintu ebalisele bosichicha, umdadada, amantshomane, osana. Asingabala eminingi kakhulu, kodwa lalesikhiwakhiwa layo ngiyayenza. Khona-ke ngangivele ngiqale ngisasemncane, ngisase-primary school, lapho engajoyina khona i-drama club. Sasihlabela, sigida, si-acta njalo kokulamagrupu afana labo sadalala. Yebo, besivakatshele ezikolo sisafunda, bebe benze khona lokhu futhi esasikwenza umadrama, besihlabelela, besigidela. Alapho ngikholise kakhulu ngoba yinto engangiyithanda. Ngithe sengiqeda isikolo, sengiqeda isecondary yami, sengilalela manje sokulabo iyasa, ngazwa ngithola ukuthi yinto engizithandayo. Kodwa-ke ngizaqonda ngaphi? Ngase ngithole umama utholakele eNdlovu ongiyowangihambisa kuntombi somqangala. Ngahlangana labanye amantombazana ababelolwazi, labanye babefana laba bebezofunda-ke. Yikho bengaqala khona ukungani iyacupha-cupha okuncane khona lapho kwabanye kuntombi somqangala kungo-2008. Kuthe ngo-2014 ngazojoyina-ke umkhathi lapho kule ngcitshi zomgido wesintwini emkhathi. Kuthiwa kusemthonjeni wemgido yesintu, kusemthonjeni yama-arts. Ngihlabela, ikugida, iku-acta, iphoyemu, kuyafundiswana-ke lapho. Yikho lapho engathola khona ubungcitshi obuningi. Njalo abantu bakhona ngabantu abalesineke, kusukisela kumphathi Mateso Dube kusiya kuma-members, abantu abasebenza ngokubambana, abantu abalokuzwisisana. Siyimuli, njalo lapho oyenza khona iphutha, mbo lapho yohluleka khona, bahlala bekhona. Hayi, yenza so. Nxa sungani sulahleka, hayi, uyenza so. Ngakho-ke yikho lapho engathola khona ubungcitshi bami. Yikho lakathe sengithola i-nomination enama award, which is a national event. Lokujabula kakhulu, and I'm so proud. Ngiyaziqhenya ngokuba yimi langomsebenzi engiwenzayo.
Lo Lorraine Sibanda oweqembu umkhathi Theatre Works, yena okhethwe kuhlandla le-best dancer category kumncintiswano wamanama awards. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazane. Singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umkhokheli webandla le-MDCT, umnumzana Douglas Monzora, usungule ngokusemthethweni umkhankaso webandla lakhe okhetho lwama-by-elections ukoBulawayo. Amakhulu lamakhulu ezizalwane zakwele-South Africa ezingamalunga enhlanganiso ezibiza ngokuthi Operation Dudula namhlanje atshengisele kulelo lizwe esithi abukuza ababophe imitshaqana yabo bebuyele kubo. Sixoxela umnumzana Sibangilizwe Nkomo, umkhokheli webandla lezaphu, yena uthi bakhangelele ukunqoba kukhetho lwama-by-elections kwizigaba abancintisa kuzo. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni njalo kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.